I'm representing Media Alliance of Zimbabwe, Kokela is Zimbabwe Union of Journalists, Media Monitors, Media Institute of Southern Africa, Voluntary Media Council, Media Center, the Zimbabwe National Editors Forum. The gender Media Connect, Chinasi, not sure about disappointed. Nobody, Sivela, who is Sangane, Babandi government, which is Kulmisa, Nobody, China, Esufunayo, MCHM Lomu, Chauweayo, the local law. Kota ukanye kuti kona kona iaipa le epumileyo bayibisele bachintsha nje amabala akulalutho olutshintshileyo izinto esizikhulumileyo sikhulumisana labo siyabhala sikhangelana sikhulumisana stakeholders okwama-stakeholders abakuthathanga bafake okokwabo abavele bekuhlosile ukuthi bekufake ukuthi beqhubeke bekuhlukuluza intatheli zindaba besikhangelele ukuthi kuthiwa khona iZimbabwe government entsha le new dispatch is open for business. It is closed for the media. Ivaliwe nawukhangelele zidala.
Ngamafitshane ongasichasela ukuthi kuyini elalifuna kube khona okungasafakwanga kulo mthetho.
Akuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Wakhanya ukuthi i-IPA sasisolana layo ukuthi i-IPA sicele ukuthi khona umuntu okuthiwa yintatheli zindaba kungadingakali into eziningi ezokuthi khona ufunde ngaphi le degree enjani ngoba ukubhala ukuloba loku intatheli uloba i-news izindaba lezi akudingakali ukuthi umuntu kumele ebe eqeqetshile waze wathola imasters waze wathola i-degree balakho abazala lakho izinto ezinjani kodwa kwakhangela loludala umthetho okhona ucungusela into ezinjani ngalo lokho esipha amandla Zimbabwe Media Commission eyomele iregistre itatheli zindaba.
Ubona iphumelela yini edalele ephalamende lapho ezahluzwa khona?
Izaphumelela ngoba iqembu elibusayo lezanupf abalawo amandla okuthi khona zifikise into evini imbi. They are weak into line. Loba into imbi, loba into iseludaka, badla udaka lona lokhu. Ngoba bakhona ngale bona bafuna ukudla imali kuphe abalawo amalungelo abantu bezimbabwe athi bezama zizama ukuthi khulumisane lawo amadoda lawa labaposters lawo abephalamente abeqembu elibusayo hhayi kukhanya ngazathi bona vele lokhu befuna ukulandela lokhu abakuthi ngesithiwa yimugaba izimo kumbe ngale singathi ife izimo.